I-computer is the future. Everything is yenza iyasebenzisa power yama-computers. And so i-knowledge ikhona kuma-computers and indlela zokusebenza nabantwana abanama-learning difficulties ziningi kuma-computers.
Bakhona na abatsha abaningi eZimbabwe ababona ngani kunzima ukufunda.
Bakhona baningi even iminister education ilayi department okuthiwa i-school psychological services ukuthi izame ukusiza abantwana abanjalo, but ngenxa yokuthi ihulumende iyandelwa njalo abantwana khona abaningi, i-expertise yakhona imbuthwana, so abantu abethu labana yibo uthola ukuthi umphakathi uyabalabhela athi khona ngabantwana abadala, ngabantwana abangezwayo, ngabantwana abangafundisekiyo.
I-curriculum entsha eqeda ukungeniswa nguhulumende ngonyaka ondlule isiyenze ukuthi ukufunda kube lula na kwele Zimbabwe.
Ikwenza ukufunda kwabo kube lula ngoba nxa ufunda ngesilungu lulimi lwemzini, lulimi ongalaziyo, and okumele ucabangisise ukuthi into le nxa ikhona ngesilungu ivela ngathi ngesiNdebele or ngesiShona or ngezinye iindimi ezikhona. And so ukuthi i-curriculum isivumele ukuthi abantwana bafunde ngendimi zabo iqonde kakhulu izanceda abantwana laba.
Bengicela ukuthi ungichasisele ukuthi kuyini ama-ICTs njalo lama-ICTs asebenza kanjani.
I-ICTs i-information esiyithola kuma-computers. And so not only ama-computers, lama-phone, lezi zinto esingazisebenzisa ebantwaneni abancane abalama-learning difficulties. Sithole ukuthi kulama-pencil for instance, ukuthi khona i-pencil liyana nxa umntwana ifake ebhukwini, i-pencil liyana iyambalela, iyascanner i-print liyana ibisimbalela back. So umntwana olema-reading problem, i-pen enjalo ingamsiza kakhulu.